Udibona ukho na ngalokuthi izalo encane zamukwenza lokho abantu abanengi ikakhulu ingcwethi yabafundileyo badify ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu njalo basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bonokokuthi lamafutha afana lepetrol kaatholakali kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzaba nzima ukuthi abantu bezimbabwe abasemazweni ale demokhrasi batholakale bekhela kule zimbabwe ngoba behugwa izanu PF. Ngibone ngani izifiso zikamukela lezi kuphela izanu yazi ukuthi kakulamuntu oyithemba njalo abantu abakudiaspora bathanda into ezile-intimate into ezithembakalayo into ezibonakalayo ukuthi ikusasa yazo ingaphi izanu ngeke ithembise lokho njalo isehluleke kakhulu lo president wezanu u-first secretary ukhanya umuntu wokusilizwe ngodlame kuphela
mhlawumbe njengoba besithi sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo
kutho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzameyo ukuthi kuqale kuwe ukhetho abantu laba bezimbabwe besebethemba ukuthi izanu ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho ngoba phela kumgceke ukuthi abantu bezimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi izimbabwe iwele demokrasi
kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe
into enhle yikuthi uhulumende wezanu bethole umkhokheli webandla le-MDC okhaliphileyo njalo esingamthi ngesilungu istatue obethela angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendlela yamavoti abantu abedayaspora ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalulwayo olule-5 points bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu bezimbabwe nomhlaba wonke jikelele lozulu into ezifana ne-commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela izanu ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.